Umbuzo omkhulu okhangelane lemthethwandaba kule ikhesi ngokuthi wona uKasukuri uyagcwalisa yini lokho okuthiwa ngesikhiwa ukuthi i-resident of Zimbabwe kumbe kakugcwalisa. Kuyini okwenza ukuthi umbuzo lowo kube yiwo umbuzo ophambili? Kuba ngumbuzo ophambili ngoba i-electoral act yethu iyatsho ukuthi umuntu uma encintisana kumbe umuntu uma efisa ukuvota kuconstituency ethize kumele ebe engumuntu ohlale kumbe engumuntu obe yi-resident yayonaleyo constituency for isikhathi esithize. Kodwa i-electoral act ayikubeki kucace kumbe ayiphi incazelo yokuthi umuntu okuthiwa yi-resident yikuyini. Ngakho-ke ngesilungu kumbe ngokuzwisisa kwethu limi lwesilungu, umuntu engathi i-resident ngumuntu ohlalileyo, umuntu okhona kuyona leyo indawo i-180 days. Kodwa-ke ungaphuma kumthetho we-electoral act ukhangele eminye imithetho efana ne-Citizenship Act of Zimbabwe eyiyo enika amalungelo, inayo incazelo ethi yona i-resident umuntu onjani. Ungakhangela ku-section 2 lapho okunika khona incazelo, section 2 subsection 2d omthetho okuthiwa i-Citizenship of Zimbabwe Act. Ithi yona umuntu ubalwa kuthwe uyi-resident yeZimbabwe uma ehleli emthethweni elizweni leZimbabwe engahlalanga njengesethekeli, elenjongo yokuhlala eZimbabwe engasosethekeli. Nxa sesiyikhangela indaba kaKasukuwere, uKasukuwere ungumuntu owazalelwa eZimbabwe, wahlala eZimbabwe kwaze kwayafika isikhathi sika-2018 kumbe lapho aphuma khona sebalele. Kodwa uKasukuwere ugcinile imizi eZimbabwe, ugcinile izindlu eZimbabwe, funa ugcinile lamabhizinisi eZimbabwe. Ngakho-ke konke khonokho phezu kokuthi wazalelwa lapha kuyamnika ilungelo kumbe kwenza kube lula ukuthi ephruve ukuthi uyi-resident yeloneli ilizwe.
Amagqwetha kaKasukuwere athi uMamangala udlalisa isikhathi sakhe nje kasoze aphumelele. Umthethwandaba ubona oluphatha njani lolu daba?
Umthethwandaba ulakho kumbe kule greater chance ukuthi umthethwandaba uzayisapota i-argument yamagqwetha kaKasukuwere, emvumele ukuthi eme ngoba even engekho siqu sakhe eZimbabwe kodwa ube le muli, ube le ma-business, ube le zindlu, ube le property embophela eZimbabwe. Kazange ekuthengise konke lokhu wabaleka kodwa wakuchiya khonapho. Ngakho-ke mina ngokubona kwami kuyafanela kumbe kuyenela ukuphuva i-residence yakhe eZimbabwe okungamvumela ukuthi eqhubeke phambili encintisana ukuba ngumongameli welizwe.